udubo lwamanzi ekliniki yesitezi luqale ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuna kwezulu eliningi okwadala ukuthi injini edonsa amanzi icwile phakathi komfula ife. Umnumzana Khemisi Ziba ube ngumanjinela obekhangela le njini.
Udubo lwamanzi laphana ekliniki kwaqalisa ngocyclone. Basuka umfula wagcwala kakhulu waze wabhoda izindlu ezile njini zasinka. So lapho kwaqaliseka khona udubo lwamanzi. Sayibisa lapha eGwanda bayihambisa koBulawayo bathi ayisalungiseki ifuna imali eningi.
Kusukela lapho kuze kube lalamhlanje omama bahamba besiyalindela ekliniki esitezi kumele bahambe lamanzi abo kumbe bazimisele ukuhlala besiyawakha emfuleni. Unkosikazi Sovia Svanda lilunga lekomiti ekliniki esitezi uthi impahla zale kliniki zigeziselwe emfuleni lapho izakhamizi ezinatha khona okulakho kudala imikhuhlane esihudo.
Amalinen servers ayewatshwa emfuleni, hayi abantu babesebe nathi ingcekeza yodwa. Idaria ke siyithini ngensuku zalamhlasho ukubonakala umuntu ezithwele eqansa lenkonxa ehamba ekhilikithele emagodini angani ungaze kwenzakala okunye. Phela umuntu uyabeletha at any time, angabelethele egangeni khonale. Kuyayangisa ilizwe linje, thina sesithi sibili sesazuza ukuzivusa kodwa sibuye sihluphe kokudlula. Hayi.
Unkosikazi Progress Panda uthi izakhamizi bezisizakala lazo ngesikhathi kule njini edonsa amanzi emfuleni ngoba bezisenelisa ukunatha amanzi ahlanzekileyo kodwa kwamanzi sekumele banathe ndawone lezifuyo zabo.
Khathesi ungaze uhambe, kumele uhambe usuka endaweni yakho uthwele amanzi ngoba ungekele ukuthwala amanzi ungaze uphiphilise awusoze ulinathe, uzaziye linathele ekhaya. Xa kuyikuthi utshala ikhanda lingakubulala endleleni lokuthwele iphilize esikhwameni. Okukhona okunye ukuthi lapho esivele sinatha khona, lapho kuvele kunathwa khona even abe clinic even thina, yikuthi kunatha inkomo, kunatha idonki, yonke into iyanatha khonapho. But amanzi lana adiphontshwa injini abe ngani ngamanzi asefu.
Izakhamizi zesitezi zincedisana lenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, ngeviki edlulileyo zihambe zafika ekhansilini eGwanda ukuze ziyokuzwa ngodubo lwenjini yabo. Unkosikazi Santa Ncube ngomunye walabo abangene umhlangano leziphathamandla zekhansili ezimaphandleni.
Basekuthi umumo welizwe njengoba libona umumo welizwe unje asikwazi mbe kuzalunga. Anti uyabona ukuthi into zakhona azibhalansi. So asikwazi, basithembisile bathi end of the month injini leyo bazayibe sebeyithengile.
Umqondisi weWODAS unkosikazi Juliet Ntuwane uthi inhlanganiso yabo iyancedisa ukufundisa omama ngamalungelo abo ukuze bathathe amanyathelo lapho bencindezelwa.
Ezintweni ezinjengokuthi bayabona ukuthi kulento ezingahambi kuhle, kababhale izincwadi bahambe bayilanda umuntu bayithola impendulo directly from umuntu onguye oconcerned kulokuthi bahlale ekhaya belokhu bemangela ukuthi kuzalunga nini. Ezinye izinto azilungi ngoba engxenye abakhulu abasehofisini babe bengazi or babe besazi bethatha advantage ukuthi abantu emakhaya abakwazi.
UZulu kulesi sabelo sebhekane lodubo lokusilelwa kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu nakene osekudala ukuthi iningi lihambe imango emide ukuyawadinga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseWilonki ngu-Albert Ncube.